So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 9 kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo weze kuseni namuhla.
Wakukhuluma ngendaba ze-dialogue labantu bamabandla, abantu bemjabuko, labantu bema-civic society, labo kumele babe khona phakathi kwakho ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue.
Umanyano wabukholo lwesiKristu uthi kumele kubonje uhulumende wenkazatho ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo.
I-cartel yiyo ekontrolayo. Anike lingitshele nqa amagesi ehamba ilanga lonke. Khathesi izihlahla, lezihlahla seziphela.
Ibandla leMDC lithi liza kwazisa uZulu Maduze ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola uhulumende phezu kokudilika komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wa mabandla okholo oweZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi kumele kubunje uhulumende wenkazatho ozahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwalo ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo emizameni yokuqeda ukufuthelana okudalwa ikudonselana phakathi kwamabandla ezombusazwe. Lomanyano uthi udubo olukhona soluveze sobala ukuthi akulabandla ingqe yiliphi elingalulungisa lilodwa. Ngokunjalo lumanyano uthi kumele kukhunyiswane umlotha kuqhutshwe njalo inkulumo zokuxazulula udaba lweZimbabwe ezizaletha uZulu wonke jikelele ndawonye. Uthi iminyaka eyisikhombisa le kungenziwa ukhetho iza kwaziwa ngokuthi isabatha lapho othi kuzaba lokwehlisa umoya lokuxolelana. Inkuthazo le iphume emhlanganweni oqhutshwe izinkokheli zamasonto lezi ngempela viki. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umfundisi Raymond owesonto yeBaptist obengekho kulomhlangano kodwa othi uyalisekela lelinyathelo.
Wa ukuthi khona abantu bengavumelana ukuthi kwenzakale khonoko kungasisiza ngoba iproblem esilayo ukuthi khona isikhathi sonke siyenza ukhetho olwelizwe. Kulomdlangujangu kulokuxabana kulendlala kulabantu ababulawayo so vele sinye isikhathi kungasisiza ukuthi kungabe lokhetho lolu because ukhetho vele kithi alula vele change singathi eliletayo lapha emhlabeni ikakhulukazi kithi eZimbabwe. Every time kungaba lokhetho kuyaba wesi vele.
Manje khona ukuthi bakhulumisane inkokheli yezombusazwe likubona njani? Libona ngani kungaqeda yini indubo zelizwe?
Kungasisiza ngempela kodwa into ekhona ukuthi khona kumele kuphume egcekeni ukuthi labo abantu bombusazwe loba bevotelwa kuvota abantu bangani 5 million kumbe 6 million bangaphuma bebaningi. Iningi labantu kaliphume. So ukuthi khona iproblem eZimbabwe isaba ilabantu kumele ilungiswe labantu bona laba abelitshwana kuphela. Kule problem ngicabanga mina ukuthi khona nxa kukhulunywa ngendaba ze-dialogue kube labantu abaningi, abantu bamabandla, abantu bemdabuko, labantu bema-civic society, labo kumele babe khona phakathi kwakho ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue. Yabantu bonke ngoba ukuthi sikuthele ku MDC leZanupiwe akusize because what about abantu abanenge bangavothiwe abangasekelela wamabandla.
Manje ezisontweni lapha nga abantu besiza bayakhuluma yini ngendubo zabo ikakhulu esezibangelwa ngezombusazwe njalo bathini bona abantu
iproblem ekhulu ikhuluma nomdzaka ikuthi kona sokulokwehlukana ngaphakathi okwelizwe okuthiwa khona ama division between abantu abasekela iMDC abantu basekela iZANU-PF loba wonke umuntu engakhuluma into ayifunayo abantu kumele bakhethe ukuthi ngowe MDC yini kumbe ngowe ZANU-PF konoko yikho okusibulalayo ngoba akusavumezi ukuthi abantu bakhulume ingqondo zabo abakufunayo kumbe oyikho khona kungelabantu abaza ukuthi khona lo okhuluma ngowe ZANU-PF kumbe lo okhuluma ngowe MDC lokho yena kumele kubulawe ngoba yikho okusiphambanisayo ilizwe lethu lisesigabeni esinde ngenxa yombusazwe yabantu bona laba abembusazwe abangenelisiyo ukubusa ilizwe so ukuthi sibanike ithuba sithi yibo abangasisiza akusela problem because yibo abaxabanisa abantu njalo
umfundisi Raymond ngowesonto yeBaptist Church obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola uhulumende phezulu kokubhidlika komnotho. Isimemezelo lesi siza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka iqonga amahlayana njalo odokotela labo bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Ikomiti MDC emqoka e-standing committee ihlangane eHarare izolo yavumelana ukuthi kumele ibandla leli liqhubeke ngenhlelo zalo zokutshengisela esitaladeni lisola uhulumende lanxa like lavinjwa ngamapholisa. Ilunga lekomiti le unkosikazi Lillian Timvios utshele osithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sikhulumile sibili ukuthi umumo phandle izinto azimanga kuhle njengoba likwazi ukuthi last month i-cabinet yabo ke late kwakhona kufanele ukuthi unkazane ehole 168 RTGS kodwa impuphu i-10 kg vele sitshaya kuma 100 and something so izinto azibambani kukhanye ngani i-cartel yiyo e-controlayo kulokuthi imali le ihambe nje ukuthi ngezelela ama doctors ihambe nje ukuthi ngezelela amagesi bakithale alikele ingele nqa amagesi ehamba ilanga lonke khathe sizihlahla lezihlahla seziphela eZimbabwe la ngokuthi ishwa omama bayapheka ngani sebepheka ngazo ke inkuni nqa likhangela bakithi libona omama bethela inkuni all over akusela ukuthi yitown akusela ukuthi ikhaya sokufanana lingangena nje emalokishini khona apha bakithi kuyazisusisa so yinto ade siyikhuluma nje sikusending committee abadala khona apho upresident ade khuluma ukuthi kwakhona kufanele ukuthi siyenze something so abantu bazatshelwa which date and what we are going to do.
Kodwa alizange likucubungula ukuthi kuyini kahle kahle liza kwenza.
Hayi, sizabuya ngokuthi liyakwazi ukuthi kulama demo esalokuzayo amaningi bebuya amapolisa besiyalisa abantu bethu abanye bebothwa abanye bethaywa so upresident wethu kafuna ukulimazisa abantu. Kodwa thina asingayekeli njengama-leaders ukuthi siphombe ukuyekela bakithi i-situation inje so
okunye ke elibona ingani ngamacebo angancedisa
akunangi isili lesingakwenza kodwa thina nganti siseparliament siyakhuluma okunengi kodwa kukhanye ngani abantu labavela abalaleli and i-problem ekhona khonapha indaba yone yokuthi kwakhona imali kufanele ukuthi esebenziswayo ibe yi-dollar kumbe yiyo yone i-RTGS against the US dollar liyakwazi ukuthi vele i-common sense yangkhona vele ayikho kuyahlupha and thina khonapha ngokuthi siyaghawulela nje akusela production elizweni leli. Kuthi ukuthi umuntu wonke vele nomo othengisa noma isinkwa kufanele ukuthi edinge iflower ngapi eSouth Africa. Nxa esedinga iflower eSouth Africa kuthi ukuthi vele sokufanele ukuthi edinge iforeign currency. Bona bathi kwakhona khathesi kumbe bazabopha abantu kumbe bazathini kodwa kuyamangalisa because bona bathengisa imali yangkhona kukhanye nganaba la muntu obabopha. So angikwazi ukuthi shure uhulumende no ufuna ukuthi thina senze njani. So angingakhulumi okuningi kodwa i-leadership yethu lo president wethu president Chamisa within a week or two lisez ukuthi siyenze.
Unkosikazi Lilian Timvio lilunga le-standing committee ye-MDC njalo ungumsekeli kamgcinincebo waleli bandla. Ilunga lezanupf umnumzana Malaki Nkomo yena uthi imizamo yokuvuselela umnotho eqhutshwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa iphazanyiswa libandla le-MDC.
Wonke lokungabe kukhulunywa yibandla le-MDC bangabe bebanisa lokhu lalokuyana kwama-elections nezinto ezinjani. Iqiniso elikhona yikuthi asizameni ukuthi abantu bafunde ukuthi uma i-elections ithe yadlula isidlulile asimelelene eminye iminyaka enjani ebuyayo. Ngibona mina ubaba uMnangagwa ugcotshiwe okusemthethweni njalo i-election wayiwila njalo usehambile ecela ebantwini bonke ukuthi bakithi Zimbabwe is open for business. Amazwe wonke nawanikadinganihlisufana nawo lokhu ekhulumisana la ukuthi asikhulumisana neni asisebenzisani kuhle kodwa okubuya kuhlube right sizathi silungisa thina abanye bethela ithela ithebetheli uthi uyalungisa lokhu abanye bethela ithebetheli kuzahamba kuthini. Zinenge izinto ezizanywa yizanu p f kodwa singananzelela sizikhayela kubo-social media kubo-international media ukuthi kuyini okwenzakalayo. Abantu bakithi ezimbabwe basuke bakhulume kubi ngelizwe lethu even loba omunye umuntu ofuna ukuncedisa uzancedisa athini lina abayini abantu bakhona apha elizwe lakhona lini elikhuluma ngombuso wakhona. Okuningi kwangikhonekala kungamanga kuyabe kungasilo qiniso.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli we-Insizwa South edalele ephalamende. Kangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi iUniversity of Zimbabwe isimise umsebenzi odokotela ababili abathi udokotela Bothwell Mbuwayesango lodokotela David Chimuka ibethesa icala lokutshotshozela abanye odokotela ukuthi bakhalale umsebenzi. Iphephandaba le-Herald lona lithi abantu abanengi bagijimele e-ofisini kamsitheli eHarare izolo ngemva kokwamukela imbiko yamanga enkundleni zokuxhumana ebisithi li-ofisi isiqalisile ukupha abantu ama-passports ngokuphuthuma. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani balaleli, njabulela lani khona ngaphele bambizi insimbi emazweni. Mini gama lami nguSimeon Ncube, ekhaya ngisukela uPane eJojolo koNcube koMguza eNgombani. Izihlobo zami ngizakhuluma into ukuthi bengabe beyithanda abantu bengabe bengayithandi. Veli lizwe leZimbabwe ngeke lafa lalunga vindawandeli ngeze liyenze njani lizame njani ayingeke lafa lalunga kodwa but into elingayiyenza ma lifuna ukuthi lilunge liyekele ukubandlululana ukuthi wena ulishona wena ulindebele wena ulishona wena ulindebele. That's why ubona kathesi vele kwabantu kwangikhona akusetshenziswana kahle vele ebantwini bangikhona khona lapha. Izihlobo zami sisemangweni onzima sibili ukuthi amboni ukuthi kuzalunga lapha ngoba asizameni ngamandla sibili ukuthi sizameni ukubambana singabandlululana ukuthi wena ulishona wena ulindebele. ibe senfaka nale imali lehlobo zamuntu akule imali efuna ukuthi iyenziwe imali kufana lokudlala asisekeleni ukudlalisa ilokhuzeni sithi senze imali ngoba kuyimali imali yona leyi lingazeli iyenza uma ufika la uyithwele kwamanye amazwe angokungena ebhenki uyitshintshe bawutshe ukuthi imali liyayaziwa so linaleli tshe ukuthi lingabantu ukuthi lenza imali kathi liwaye lisenza imali yenu kuphela ukuthi ayingeni le mabhenki kwamanye amazwe ayingeni langapho isebenza lokhali kuphela kwenziwa yikwini khona lokhu hlobo zami nyalicela ukuthi alike lizame ukuthi libone ukuthi liphakamise ilizwe ngendlela okufanele ukuthi liliphakamise ngakhona bathwele nzima abantwana bezimbabwe zithwele nzima izizalwane zezimbabwe so lingabadala kusanzufuni lufanele ukuthi libone ukuthi livuse umnotho wezimbabwe yabonga abazali bami lebehlobo zami labana bami labangani bami njengidala nina angikhuluma okuningi kakhulu ngoba ngakhuluma okuningi zathukuthela ngicine sengiphuma esporweni igama lami lokugcina hlobo zami ngidala phansi ngobandlululo
lotshani msakazi lotshani basakazi ngapha lokhulumayo uThimoyo la eSouth Africa la ePitoli into le yenziwa ngomnankagwa naleli bandla lakhe into isiphatha kabi iyangirara kakhulu mina ubaba unjani angana ezelo uma abantu bafa ubaba unjani angana unembezi uma abone abantu bafa bahlinzwa ngathi imbuzi yena uyadla nenkosikazi yakhe nemndeni wakhe bayaphila badla baphila kamnandi adala yena umnankagwa ukuthi yena unezelo ngabe evumile dala ukuthi mina ngihlulekile bayanifuna ukubona ukuthi lo muntu akanazelo akanandaba nelife lasezimbabwe khona lapha masibhekisise indaba yegugurakwenti yena uye umdali wenkinga kusho ukuthi igazi nokufa kwabantu nokuthatha umphefumulo wabantu into zakhe lezi mina futhi ze ngizohlole into enye futhi yena uChamisa uyahazi vele ukuthi abantu bebandla le-NDC sigcwele la eSouth Africa akeze la azenza ama-meeting uzihlalelele ekhaya uhlala nabogogo angithi thina sishiya abadala nabogogo akaze lakithi
Salubonani lonke balaleli ba Studio 7 awekhulumayo ungqabuthi eBotswana usuke ekhaya kuselupane endamuleni yazi lendaba eyenzakala eZimbabwe leyazizisa ubuhlungu kakhulu kanti lenzani shua shua sha lesihlupheka kanje emazweni lingangaprebeibhizi eZimbabwe lesidla lisutha lihamba lisahlala emephalamente likhulumisana khonapha lezinto eziqondileyo lisezinto ezingelampumelelo yazi likanyile kodwa lini uyazi nalo-ke ngihlala ngikhuluma yazi ngifuna imali yami yadliwa yi-post office seliqalile kade esilithi selifuna ukutshintsha futhi okwamabhondi kwelo lokho selifuna ukusidlela futhi imali khonapha nguphethe kumbe i-12,000 bhondi engiphethe ngesandla sami lapha eBotswana ngiyazi lakho uyakufa ngicena sesikulahlele etoilet lakho igemeni leli yenza khonapha ezimbabwe kati lenzani vele ezimbabwe
kama ngobheka impilo kwaDlamini ebengithanda ukusho nje kakhulu ngeZimbabwe nje bengithanda nje ukubheka nje simo somnotho esingathi siyantengantenga kakhulu new generation ayibonanga lutho like mina ngeminyaka yami lana eZimbabwe angisebenzanga ngikhulunga ngalokho ngendaba zabantu besithonyeni kakhulu iba bahlupha singathanda ukubheka nje emsebenzini xoshwa ungena abanye namashona bathatha umuntu from home emakhaya so iy'ndaba ezifana nalezi so hhayi kubuhlungu lokho kubuhlungu sibili ngoba umsebenzi ekhaya ngiyabonisa even namanje kushuthi uma ngingaze abe khona amakampani ma ungabe ungesindebeleni angiyokwazi ukusebenza mos bazohamba bayafuna umuntu wakibo le emakhaya le iy'ndaba ezifana nalezi sibuhlungu thina ungasebenzi ekhaya sisebenza lana kwamanye amazwe sigcina singazi nokusebenza kahle ngibona singazi ngokusebenza kahle ngendaba ezifana nalezi ukuthi sisebudeni
salibonani ku-Studio 7 mina igama lami ngu-Adolf Shaba mina ngizibuza ukuthi iZimbabwe iyapi lokho ikhokhelwa ile mpuputhe ngumnanga gola bobhuru bakhe ngoba kukho lapha basisa khona ngoba ngendlela izinto esesijengisa ngakhona sibuyele emuva ngoba i-inclusive government yayenze umehluko omkhulu kakhulu ezweni lakithi selikhanya i-direction likhanya lapho elalisuka khona likhanya ukuthi lathi silalapho esiya khona zonke izinto zihlelekile manje sesithethe kwasibuyisele emuva so ngizibuza ukuthi i-4 years lezi zizayo izwe lethu liyabe likuphi.
Ngebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababona ngenyamazana zendle kwele Thailand bathi kufe indlovu eziyisithupha kulelo lizwe ngemva kokugalula phakathi kodonga ngesikhathi zizama ukuhlengana. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-American Heart Association luveza ukuba abantu abafuye izinja baphila impilo ende ukwedlula abangelazo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump izolo ulovele amalunga ebandla eliphikisayo elama-Democrats edale lephalamende ele-Congress ewazisa ukuthi kasoze awaphathise ngalutho kuphenyo lwawo phezu kwecala amethesa lona. Ama-Democrats ayaqhubeka ngemizamo yawo yokususa uTrump embusweni ngoba emethesa umlando wokwephula umthetho ngokudinga ukungenela kukamongameli wele-Ukraine kundaba zombusazwe weMelika. Umongameli Trump ulobe incwadi le ngemva kokunqolongwa kweziphathamandla zikahulumende wakhe ngama-Democrats ukuthi zize kupha ubufakazi edale le-Congress phezu kwecala aletheswayo. Ukuhlaziya lindida sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Kuthiwa imbuzi nxa iphakamisa umsila ungabuzi ukuthi ngeyini, khangela ngaphansi komsila uzabona ukuthi ngeyini. Okwenza ukuthi angabi lesifiso sokuthi aphathisane labo kuyini. Into ofanele ukuthi sizibuze yona leyo. Nxa kuyikuthi yena asikho isizathu sokuthi akwenziwe le impeachment, indaba enqabela abanye abantu ukuthi balethe ubufakazi phambili, indaba enqabela abanye abantu ukuthi bakhulume labanye abantu bababonise izenzo zakhe ezimbi.
Njengoba esala ukubaphathisa abebandla lama-Democrats kucwaningo lwabo, ubona beqhubekela phambili njani?
Kufanele baqhubekele phambili. Ukuthi baqhubekela phambili kanjani akubalulekanga. Okubalulekileyo yikuthi nxa wena mnumzana unkomo kungathiwa watshontsha imbuzi zikathwala zikhona lapha esifayeni sakho mbo wazigcinisa komfo wenu oyakhele ngaphetsheya laphana, kasike siyebona ukuthi esifayeni sakhe kunjani, ake sike sizixazi imbuzi lezi ukuthi zingabe zikhona yini. Wena ubusukusala uvikani xa usazi ukuthi wena izifuyo owazeva kothwala kazikho esifayeni sakho, kazikho esifayeni somfowethu esomfowenu. Wesavani ukuthi babuye bazoqaza ukuthi sikhona yini lapha. Ukuhle uvele uphike ukuthi abantu bazokhangela bazoqaza ukuthi kukhona okubo kwenzileyo. Yibo ubufakazi bokuqala bona lo ufihlani kanye. Ufihlani uTrump. Nxa ngelacala ngabayekele bakhangele. Nxa ngelacala ngabe kudala wabanikeza imininingwane yonke ephatheleke lama-tax returns akhe. Kodwa uyawasihlelani.
Uthi abakuzamayo lapha abebandla lama-Democrats yikumgenqula embusweni njengekhulu ngoba lokho bebuhlungu ngokubanqoba kukhetho luka-2016.
Ususo kuthiwa ebukhosini ngoba akusuye umuntu esingathi kubantu bonke esilabo abangabe besikhokhela kube nguyophezulu kulabantu engathi balama-skills kumbe ngathi balolwazi i-knowledge of leadership mondlan utrump wangena ngendlela angena ngayo esingeke siyichaze kodwa kusobala ukuthi sewehlulekile umnumzana utrump izenzo zakhe kayisizo zomnumzana ongakhokheli ilizwe kulobucili kutrump yikho efihla ngiyabuyela futhi emuva ukuthi mnumzana unkomo nxa kuthiwa wena webe iy'mbuzi zikathwala bese sithi thina kasibuye esibayeni sakho yindawo wena usala ukuthi sizokhangela ukuthi lezo mbuzi okuthiwa uzitshontshi lezi zingabe zikhona yini esibayeni sakho kumbe emadlelelo akho kumbe emasimini akho uvele wale wena uvikani
izizwe zomhlaba ngokubona kwakho zithini nxa zibona yonke inyakanyaka le eyenzakalayo emelika
kuyayangisa ngoba singananzelela sibuyele emuva hayi khathana futhi emaduzane utrump nguyothe amazwe ezwekazi le-afrika ngama-shitholes ngendlela abakhokheli bemazwekazi e-afrika abenza ngayo ezenza yena ngathi yena ungcono esenza ngathi yena ilizwe lakhe lingcono kodwa sokuvelile ukuthi lakuye ngapha hhayi kulobuchapha uchapha obuphezulu futhi obukhona obenzakalayo sokumthelela amahloni
umnumzana Gary Thola Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika
moya ohalalelang ntseriletse ke hlafela manethi spirit of the kushongo and the matibilikan mati revolt against us dear remains of robert ndokubudza libeswa moleman tuse vaskantswaya phoso hakiri god has said yes so bury him at once lizasibulalisa ngeBP I will not control my buccal cavity and hold myself even in the face of death. I do not mind the constant visitor with eternal reminders and alarming messages that we are all temporal products of sex here on earth. Lati sisazodlula kulelizwe, but for now, akeli mngcwabe aphele lizasibulalisa ngeBP. Who is not a product of the womb, temporally on bed and internal or regret? We all last minutes on earth and permanent in the graves. Whoever thought the bones of Palakwa will now permanently kakya polokopaka vada votongi clanking in collision eyeball to eyeball, bone to bone with the bones of the son of Bona, the ritual written remains of the father of Bona, Umkabe, the matabelelent nightmare for over 5 decades. Lati sisazodlula kulelizwe, but for now, ageli mngcwabe aphele, lizasibulalisa ngeBP. We are in a de jure collapsing state, a de facto moment of madness, carnivorous kingdom. Mugabe alive, Mugabe dead. He is still the Mugabe of the Kukuraundi clan. Yes, even posthumously, his modus operandi remains. He still controls, hounds, and torments all of us. Mugabe is now joined the ghost in the cemetery called Zimbabwe. Sesipile's Pazipazi, and number 6 is Pogas Pila. We are all unfortunate miscarriages. Hard to fight liberation struggle was a flop. Tina says it's a jula guleli zosilokusi imkenkete nje. All because of Mugabe was Mugabe's pillar. Lina abantu base kutama lako zimba. Ageli Mugabe aphele. Liza sibulalisa nge BP. We saw it coming. A liberator turned civilian. And upon death turned a saint and icon for others. Dear Nelson Comrade Chamisa, Wamba Tia Wamba, are you seriously directing Democrats to idolize and endorse a Kukrawundist as an icon? Can your predecessor honor you with a Nobel Peace Prize for such an act? Vuga Mokenu, Pinyaska Tswarabana, even in his death, Mugabe still beats Amachinja, left, right and center, Ten Karagutinya. Ageli Mngcwabe aphele, lizasibulalisa ngeBP. Up to today, his remains still roam and ramble around the republic, presiding over the opposition parties, the coup military party. Mugabe rules over the rituals and all reasonings on how to be laid to rest. The Second Republic is equally discombobulatedly compromised and held at ransom on how to rest the
remains of the inkondlo yakeke lapho ethi the remains of Mugabe. Siyabonga namhlanje iFacebook yethu imshina yethu bisebenza kuhle siyalibona kuFacebook VOA Ndebele Vasco Nyaningwe Moyo twena livuka kanjani msakazi Aaron Dube lawo tilivuka kanjani msakazi siyabonga siziphetheke ngebe zihamba phambili Umanyano wabukholo lwesiKristu uthi kumele kubunje uhulumende wenkazatho ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo. Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu Maduze ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola ukubhidlika komnotho. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-first 7 na mina lani asibeni sonke kusasa ngowa-first 6 olivalelisayo ngontungamilinkomo. Tshone kuhle.